sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 9 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamili Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belomkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli yamazwe omhlaba ngombuso okhululekileyo idemokrasi, kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngenxa yokuhlaselwa kwabadlali i-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4,720. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kuzinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,813. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,271. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,183. Abakhokheli bamazwe edlula ikhulu labenhlanganiso ezizimeleyo bazaphatheka emhlanganweni oqoqwe ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden namuhla, wona ojonge ukukhuthaza umbuso okhululekileyo idemokrasi emhlabeni jikelele. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze abe khona ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Summit for Democracy usungulwa namuhla uphele kusasa. Uzaqhutshelwa enkundleni zikamabonakude omunye lomunye eselizweni lakhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Amazwe akhelane leZimbabwe anxusiweyo agoqela iBotswana, Malawi, DRC, Zambia, South Africa, Namibia, Angola, eleKenya, lamanye amazwe omhlaba agoqela eleBhilithane, Australia, New Zealand, Israel, lamanye achiyeneyo. Abasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa kanxuswanga ngoba uhulumende wakhe esephula amalungelo, kanti bathi eZimbabwe akula mbuso okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lanxa kunjalo akhona amazwe etheswa umlando wokubusa ngodlame afana lePakistan leDRC anxusiweyo. Kepha isikhulumeli sesigodlo sikaBiden iWhite House unkosazana Jane Psaki utshele umsakazo weVoice of America ukuthi ukunxuswa kulomhlangano akutsho ukuthi uhulumende weMelika uvumelana lombuso walelo lizwe. sixoxele lunga lebandla leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu othi akumangalisi ukuthi waphandle kukaMnangagwa ngoba engumbusi omubi.
Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi. Yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu. Yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ngomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo. EZimbabwe akulalungelo loluntu, eZimbabwe akulantando kaZulu, akulambuso wentando kaZulu. Siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke uMnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu. Siyabona ke sebusa ngocuku engena nje ama-results aka-announce asiboneke ngomhla ka-1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasosha kwenziwa i-commission kamokliante kodwa-ke ayika-implimentwa-ke leyo-ke commission okwaphuma commission leyo-ke singathi akuka-implimentwa kuzofike lamhlanje. Siyabona-ke abamabandla aphikisayo kakhulu uNelson Chamisa-ke uyavalelwa-ke kublokho imigwaqo ukuthi angaboni-ke izizalwane zeZimbabwe ngenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basaba bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa. Sibona eMashonaland West omunye uchisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lowo muzi kutsha. So akula ke umbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abaningi eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo. Yikho akumangalisi ke nxa uMnangagwa ephandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi kangeke kuhlanganwe njalo labathakathi khona lapho kuba ngabakhonzi kuphela.
Kodwa abezanu-PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho.
Yebo, ngatsho njalo ukuthi abalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezana uPF. Kunjalo ke nxa abantu bemenywe emtshadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi aka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi. Kodwa ngaphakathi kuyabe kuzisa ubuhlungu ukuthi kathi ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini kukhethwa abanye abantu ke bebizelwa yomhlangano uqakatheke kangaka kubekebe ngumtshado ukuthi nampo babizela umtshado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umtshado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunathwa kusenziwa yonke into wena-ke ukhethwe ke kuthiwe ulomkhaza ke kuba yinto ebabuhlungu kuwe. Kodwa-ke akumangalisi-ke lawe-ke kumele unamathele etshanini phela nxa suthathwa yomfula uzame-ke ukubambelela uthi hhayi kakulandaba asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe. Amalanga amalutshwana adlulileyo umongameli uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi-ke abantu babotshwe-ke ngokuposta lokho abafuna ukukuposta ku-social media. So kusesatshwa-ke kathesi ukuthi umuntu-ke aposte ulutho oluthile-ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa-ke. So kulicala elikhulu lona lelo. Kuyatshengisela-ke ukuthi eZimbabwe akulambuso kantu wentando kaZulu nje i-detectorship esibona senzakala. Njengoba ngitshelwa ngaphambilini-ke ukuthi-ke umongameli-ke we-MDC Alliance uChamisa akavunyelwa ukwenza imhlangano abantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu. Umbuso kantando wezulu eZimbabwe hayi kawukho sibili. Yikho-ke nxa bemtshiye phandle-ke uMnangagwa-ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu-ke balanxa nje bona bezaziqina isabathi kabalandaba. Kodwa kuyabachaya kuyabalimaza nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa-ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla leMDC Alliance. sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule othi akuba mangalisi ukunganxuswa kwezimpake
umhlangano wabacindezeli abahambelanayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe akumangalisi lokho ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njengabo America yiyo asethelela izidera iyo amazwe njalo oBiden bona bayiyo abacrafta yona izidera leyi bayingxenye yombuso osincindezela lapha kulethi lizwe leZimbabwe basebenza le opposition bayatshelwa yi-opposition okokwenza nokuthi banxuse bani bayatshelwa yi-opposition eyiyo iyabicela ama-sanctions sonke isikhathi ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions kade sibecele lokhu bacele lokhu yiko kwenziwa ngoBiden oBiden ngapha ungakhangela kade usibuyile isikhonzi sane se-United Nations safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la ahluphekisa nje umuntu kodwa njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo akutholileyo lapha kutshiyene lakhonoko okukhulunywayo kodwa bakufuna ukukulalela lokho bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana lakhonoko lani ngenxa yokuthi umamalwana akazange avumelane labo wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba yama-sanctions abantu makhaza yibo abahluphekayo labo kuthi abathagetwe ngama-sanctions vele akubathinti ngisho ngawoke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nqa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi izimbabwe bayichiye phandle vele bemele bayichiye phandle kodwa kuyamangalisa ukuthi nqa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo kanti indawo bengayinxusa izimbabwe phela bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayijoyo kodwa ngoncindezelo labo abalalo abantu laba vele basoze betshintshe indlela yabo izimbabwe vele bayalwa laba bantu hayi kodwa akusethusi njalo akusimangalisi into abayenza babesesimeni esinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi bayancedisana nama-British ayivele esincindezele udubo labo olukhona ukuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi
labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano abantu abachothoza umnankankwa bayabotshwa njalo nje kanti la malungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo uthini ngalokho
leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa abantu bayahlukuluzwa bala ilungelo loluntu kalinanzwa konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo abasizondayo abazonda nje becasha ngomunwe kodwa khona abakhoka kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawubuyiselwe emakhiweni lama-sanctions avuke ngekho konke lokusola khonako kuyavuka kungekho ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe lanxa into ezinye zazisonakala njani emuva le babengalandaba ulungelo loluntu lolangakhulu babengakhulumi ngalo emuva le baqalise ukukhuluma kwaba lo monakalo omkhulu owomele ukubatshazwa ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lama-British kodwa azijulela zwi kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhulume ngokuthi ilungelo loluntu okalinanzwa ukuthi abantu ukhetho luyatshontshwa lutshontshwa embusweni kamnankankwa lowo khona kathesi umbuso lo ulokuthula ulokukhululeka kwabantu yibo abantu bakhuluma intando yabo abanye bazenzela intando yabo even abakhankasayo bakhankasa intando yabo akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi bakhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo akula muntu ovalelwayo lokho ngamanga lawo asoqiniso leli abalikhulumayo so ngawo-ke hhayi into yalaba abantu yingoma yasuku zonke abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo amapholisa athi abophe abasolwa ababili ababalisa isotsha kanye lomunye owaxotshwa esipholiseni phezu kokukhuthuzwa kwenye imuli eHarare ngomvulo igama lesotsha nguVirimai Nyantoro njalo owayelipholisa lo nguFrancis Takura Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi ababili laba bayingxenye yezigebengu ezinhlanu ezingenele imuli yowake wabalipholisa oseligqwetha uMnumzana Joseph Nemaisa behlomile besithi bafuna imali. UNemaisa yena owayengekho endlini ngaleso sikhathi waphanga watheleka esetshayelwe ucingo indodana yakhe, wabuya walwisana lezigangi lezi ngombhobho, wabulala ezintathu ezivalisa uBrian Koga Tendere, uCharles Chirara loTari Rogora. UNemaisa unconywe ngabanengi besithi uvikele umdeni wakhe. Ababili babafi laba babikwa labo babe ngamasotsha. Ababili ababotshwe izolo babaleka ngesikhathi uNemaisa edubula abanye babo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni ukuthi kakhulu amasotsha, amapholisa, ama-CIO, imibhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni. Kuyakubonisa ukubana i-security yelizwe isisesimweni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibanga. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasotsha lawa lamapholisa lama-CIO. Khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini, kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abaseziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela muntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebengu. Kufuze sithi kuyini imbangela yobugebengu nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefuna, ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi, kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapholisa nje all over adiziswa. So mbona ngazathi khonokho other than ukuthi singathi abantu ba-corrupt kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile, ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshwe kade emsebenzini kuyini engolozayo, ngoba ngabe kuthi abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akufuzanga ngigaye ngoba ngaganga kanye ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siyakukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe laseSouth Africa. Endilizwe lelana selitheka lisozeli extend ama-permit, abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni, ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi belethe amaqhinga okuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe sokuze siyifake ezandleni zikamvele ingqamu.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kulezikolo ezedlula ikhulu esezihlaselwe kakhulu ngomkhuhlane we-COVID-19. INewsday yona ithi sokulokungahlaliseki okukhulu elizweni ngenxa yokumemetheka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salbonani ku-Studio 7. Okhulumayo ngu-Sunboy Leah kuzuza aphunda azindazi. Liyatshona kodwa. Yey, sithi siphawule nathi bakhithi ngalesi sikhathi. Siyezwa amahuhahuha kumbe sithi sikeka sakubona la kuma-TV. U-President weZimbabwe announcer ukuthi yey, umuntu ufanele aquarantine abantu abasuka emazweni angaphandle mabesi siza bande befike be quarantine lapha eZimbabwe hayibo hayibo president usuchayiceleni quarantine anjana abantu ngalakho kudla okunapho kokunika abantu uyeta abantu bazazibhadalela kwake kwayenziwa ngapi konoku sibonile amanye amazwe quarantine abantu kodwa kade bengajothi umuntu uyazibhadalela yonke ama expenses akhona uyazibonela so lokhu sikuqala ngeZimbabwe kodwa singamangali futhi akusimangazi ngoba siyakwazi ukuthi izano ihleli vele yona iletwetwe ihleli lovalo ibonile ukuthi mayingasayenzanga lawo maqhinga abantu ngobuningi bazayikhaya befike bebhalisele ukuvota ibisitshaya 10,000 so yindlela yokudistroya abantu ukuthi bengayi kuvoteni ekhaya kuyabhalisela ukuvota hhayi side ebantwini abantu lingasabi hambani abantu liyebhalisela ukuvota bakhithe omunye lomunye avotele iphathi ayithandayo avotele iphathi ayithandayo siyabona vele siyayisibona amanye amaphathi edliwa kabantu akwanje ukuyevota sibile abantu abangasabi lutho abantu asihambeni ngobuningi siyebhalisele ukuvota beze ukuthi lathi izimvo zethu zizwakale siyabonga
njani lonke izihlobo ezihle zonke ezilalela iStudio 7 esipha indaba ezilomgqanjo labasakazi abayibo abasiphakulelayo niyaphila kodwa zihlobo okuqala lonke nje livike bakithi corona shiwa ngoba umuntu esefile siyabe sesisolana sithi umbeni uloyiwe umbeni yini ngokudabuka kwesihlobo sethu kodwa sivikeni bezenza ithi bakithi kulesikhathi esikhona esamakhampeni njengangithi kakhulu ematobho bakithi asibe ningabantu sonke sizwananayo omule phathi yakhe engasole omunye kakhulu okucaphula omunye nxa efuna omunye ukuthi engene kweyakhe bekhulumisane kuhle sizwanane loba sekuphelile umsebenzi uzokuvotiwe singazondani sizokusizwanana ngoba hayi yiko lapho kuzondwana khona omunye lomunye uqakathekise yakhe ungathola ngathi eyakho iqakatheke kakhulu noma utshela umuntu ngayo umtshele njengomuntu omncengayo okwazi ukumtshela kuhle kwenzela ukuthi ekwazi ukuthi umchasisele into ayibonayo ungasebenzisi ugodo asebenzisa ukuthuka omunye umuntu hhayi lokhwana kakurayithi ngiyabonga umageza efumuku
Studio 7 ngiyabingelela igama umehluko wawonyoni inzalo endaweni yasemakhokhomba laphana eNyamendlovu sakazi bengicela kakhulu ukuthi mhlawumbe male odinga hamba mhlawumbe izwakale yonke indawo thina endaweni yamakhokhomba laphana asinawo umgwaqo lapha asinawo umgwaqo ngempela uyabona ikakhulu uma kuyisikhathi sezulu lisina kanjena hhayi kumele sime khona lesisenta eNyamendlovu kumba wanye imihlahlathe eguswini imoto zicine siyakufa khona eguswini sibe sicela nje ukuthi ma uhulumende ethi ufuna ukusilethela intuthuko yokuqala endaweni ngumgwaqo ngoba into engiyaziyo ukuthi intuthuko iza ngomgwaqo ifunga lamgwaqo endaweni onentuthuko ezayo intuthuko yokuqala ngumgwaqo manje ngasilungiselela nje umgwaqo ugrade nje kahle sifakela ngamabridge nyana nje amabridge nyana kudlule ezidakeni laphana kuyefika emakhaya hambe kufilufaka nje amabridge nje umgwaqo nje yiyo intuthuko yokuqala yabona uma kuthiwa kuza intuthuko endaweni umgwaqo yokuqala umntuthuko iza ngomgwaqo akazi ibe indiza phezulu intuthuko iza ngomgwaqo esilungiselela nje umgwaqo lwana osebakhaya ngoba vele umgwaqo wakithi nje wenyama endlovu usuka nje wobulawayo nje hhayi yona uphelile impela kodwa uma sesiphuma ngale sisiye emakhaya thina hhayi kalapho-ke sokubonakale kakhulu bengicela nje ingcongcoza kakhulu ukuthi abahlonipheke ngoba indawo yakithi liyana eyindawo elabahlonipheke abaningi kakhulu laphana sibancenge ukuthi abahlonipheke labo kuncane nje besizame nje ngomgwaqo imigwaqo nje yazi ezinye izinto siyazibona kodwa umgwaqo ngiyiwo oletha intuthuko endaweni yonke umhlaba ngaphandle komgwaqo intuthuko ayifiki endaweni siyacela abahlonipheki baningi kakhulu ngemvula iqamba amagama indawo yakithi leyinothi abahlonipheki bahlonipheki akele kubukeli kubona esikubonayo siyacela kakhulu ukuthi lisuzele umgwaqo ikakhulu ithina ngingikhulumela indawo yakithi yasemakhokhomba siyadinga umgwaqo lapha enyama endlovu konke kusehla uze kuyefika khonale emagwadini usilungiselele lwana umgwaqo ukuze intuthuko enyana okuncane ngoba umntuthuko iza ngomgwaqo ayikho intuthuko yakuyiphapha phezulu ngiyabonga umsakazi sengathi le odinga fundo
linjani basakazi be Studio 7 hey sizukudana kakhulu 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 ngemfaka baba uDewa Mavinga. Hayi sisithi tu umdeni wakwa Mavinga. Sizubuhlungu kakhulu kakhulu iqiniso lihle. Lokukusishaye sibili kusishaye ngaphakathi akusithintile kusithintile amanga amabi. Very sorry. Uchinkala kathi ayesikhala esikhulu kakhulu esingakwaziyo lokuthi sizavalwa ngubani lobaba. Inhliziyo zibuhlungu shuwa zibuhlungu. Ngiyabonga abasana bahle.
Kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasosha e-United Nations ayisikhombisa alondoloza ukuthula kwelemali ngemva kokuba imota yawo inyathele ibhomba. Bomsakazo munye uthi ele Uganda selisole iMelika ngokwethesa umkhokheli walo wamavutho uMajor General Abel Kandiho izijeziso phezu kwamacala awetheswayo awokwephula amalungelo kaZulu. Sizigqibe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula ezenguqu ku-Premier Soccer League isidlulisele phambili eminye imidlalo ebimele idlalwe kuleviki ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko okutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyithobamunomunye obekumele idlalwe kuleviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okuthi abengeke enelise ukudlala. Umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyarda udluliselwe phambili njalo nxa konke kuhambe kuhle usuzadlalwa ngeSonto. Ngomgqibelo obekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo edluliselwe phambili ngabaliswa obekumele ube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle, obekumele ube phakathi kweqembu leBlack Rhinos leCapes United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu lewawa kanye lelebulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa ozakuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerentals enkundleni yeBaobab kanye lozakuba phakathi kweqembu leChickenini leliTenex enkundleni yeLuveve. NgeSonto iqembu lebulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum naseLuveve kuCity eleHarare City leleyadaza ngqingilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngeSonto phambilini kokukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye nobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League uthi iqembu elizatholakala ukuba lilabadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane weCovid-19 liyamiswa ukudlala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli zamazwe omhlaba ezedlula ikhulu bexoxisana ngombuso okhululekileyo. Kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba kanxuswanga. ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngemva kokuhlaselwa kwabadlali COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.